into engibuka kakhulu lapha ukuthi abantu laba bayalwa ngengqondo, baphikisana ngengqondo. Betshela uZulu wama-Americans ukubana ibandla lethu lama-Democrats liza linceda ngendlela enje ukubana lihlale kuhle lapha elizweni. Beziveka betshengisa belinganisa lama-Republicans. Isikhathi yebo bayathethisana, but kuphelela khonapho ekuthethisaneni. Njalo yinto eyenzakala umuntu wonke ekhangele kuma-television, kuma-radio. Akulo umuntu uyalelwayo ubana aphume ku-television, akula bandla lombuso elalisayo ubana lingaphumi ku-television noma ku-radio. Yinto esekelwa nguhulumende. Uhulumende we-America actually uyanika imali kubandla lema-Republicans, kubandla lama-Democrats, ukubana benze imbuthano yabo le.
Kuyini okunanzelelayo ngombuthano lo wema-Democrats, Mnumzana Ncube?
Uyananzelela ukuthi eminyakeni engu-32 sesenziwe saba ngabantu bekadeni. I-politics yeZimbabwe le okuthi i-primitive, esemuva, okungela kuziphatha kahle, okugcwele ukufuthelana, okugcwele ukuthi phansi ngosibani bani bulala ubani, okugcwele ngokuthi wonke umuntu ongayikho kuzana uPF uyathengisa kalunganga. Nxa usuqathanisa lalokhuyana okubonayo bonke abantu belithanda ilizwe labo, uzacabanga ukuthi mhlawumbe bahlala kwenye iplanethi, thina sihlala kwenye. Thina sisemuva kakhulu kusekulokunengi okufanele ukuthi sikufune. Balamacebo abawabekayo egcekeni ukuthi kwezenotho sizakwenza ukuthi, kwezemisebenzi sizakwenza ukuthi, kwezezibhedlela siyakwenza ukuthi, akakho okukhuluma ngokuthi sazikhulula kuma-British eminyakeni ethize edlulileyo. Lokho bangakuxoxa ngosuku lwe-independence, kodwa okukhangeleyo laphana bakhuluma ngokwanamhlanje. Ngithande indlela usisinyana okuthiwa ngufluku obekhuluma, oyisifundi sezomthetho eGeorgetown i-Law School, ekhuluma emela indaba yakhe. Akujwayelekanga ukuthi abantu abasesebancane kanjeyana bame bemisana nabanye elizweni elikhulu elinjenge-America. Kungafundisa abathaba kithi, kufundisa abomama sibabone beyinela indaba yabo. Abakithi lapho omama bayalandela kuphela, kungathiwa ipolitiki ite balandele khonalokhuya, kuthiwe i-National Council ite balandele khonalokhuya. Kodwa esikubona ngale Melika, wonke umuntu umela indaba yakhe, athi thathani okwami lakho kakungene, kalandeli loba kuyini akufica sekukhona.
Abantu laba abaphakathi kwebandla lama-Democrats ngabantu abangene embusweni ilizwe la-America lisinganise lisiwa entweni zemali, economically. Bathwele gadalala kuzama ukutshintsha izinto kubana abantu bathole imisebenzi, ilizwe lime kahle njalo. Kodwa-ke bayalwisa kubana bamele umthungameli wabo u-Barack Obama. Ngiyafisa kubana ngelinye ilanga kuza kwenzakala eZimbabwe. Ubaba kwakhuluma lapha kubana eZimbabwe kungani ku-primitive, ngayikhangele. Ngiyakunethemba ukuthi ngelinye ilanga kuzaba lelinye i-generation yaba-politicians eZimbabwe ezakwanisa layo ukubana imise amacebo, ilwisane ngamacebo njengokwenzakala lapha kuma-Democrats lama-Republican.
Ingqobe isikuwe, Mnumzana Ncube.
Nxa ukhangela umbuthano wama-Republican, ubulohlelo oluthize okuthiwa khona i-right wing agenda ecacileyo leyana ebuyisela abantu emuva kakhulu ngokubona kwami, uyabuyela kuma-40s kubo-50s khonale. Into abazikhulumayo kayisizo esezikhulunywa ngumhlaba kade, esezebirth control landani, kunengokunye obusucabanga ukuthi nxa ukhangela umbuthano wama-Republicans usuke wafanana lalokhu esikubona kowezanu PF, ngendlela yokufuthelana, ngendlela yenhlamba, ngendlela yalokhu ubukubona nje ukuthi ayisikho lokhu esikulindele kuphuma eMelika. Kodwa hayi, bebekwenza bengabulali muntu, bengatshayi muntu, kuhle khona lokuyani ukuthi umuntu abe lombono wakhe layo. Bese ngisiza kulo owama-Democrats. Nxa ukhangela ukuthi umuntu obengu-president izolo usebuyile namhlanje uBill Clinton ezokutsho ukuthi indlela yokusebenza yile, ngiyathokoza ngokusebenza kwalo president okhona. Akufani nakithi ukuthi upresident kaphume phila, yinto ngaphandle chayiku, into engajwayelekanga e-Afrika, malutshwana amazwe uphume eyisidumbu. Akikho kungaya emhlanganweni siyakhuthaza abantu ukuthi bavotele lo omunye yabe khona. Kanti kusuke wacaca futhi ukuthi uClinton wenza lo Kenneth City issue based advocacy, ukuthi acace ebantwini ekukhampeneni ukuthi lokhu lalokhu lalokhu wakulungisa kahle. Ngiyithande lapho esekhuluma ngokuthi kusuka eminyakeni engaka edlulileyo ama-Republicans abusa iminyaka engaka, ama-Democrats abusa iminyaka emingaka, ngama-economic policies ethu. Thina ama-Democrats sadala imisebenzi engaka, ama-Republicans imisebenzi engaka. Thina kasinayo leyo history, akukho lokho ngama-statistics. Uzwa khona lokhuyana uyabe ukutshela ukuthi esakhe izikole ezingaki, sinamatitshala amangaki, amanesi amangaki, akulanto ekhulunywayo. So ungakhangela ngale izinto zama statistics ama numbers ama figures acacileyo achallenge kayo kumbe wavume. Ngiyafisa ukuthi ama first lady awe Africa awe Zimbabwe ngokuzayo babe ngabantu abangabe ngama housewife ahlale state house. Ababe ngabantu abaparticipateayo ku leadership yelizwe leli.
Siyananzelela ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai obekulo umhlangano wama Democrats kuyina ngakuphathela abanye ekhaya.
Ngale bakhuluma ngokuyenyangeni ngokuya kumazi ngokwenza izinto ezimangalisayo emhlabeni. Thina lokho kusathi upresident aphume ekhuluma nabantu bathela nje ukuthi inhlanyelo ikhona yokulima imbida. Kuya kwethusa ukuthi kathi thina siphila ngaphansi kwawukhumhlala. UTsvangirai kabuyela kwengqondweni abuyela kwenhlizweni khona lokuyana akwenze kube khona elizweni lonke leZimbabwe. Kanti kumgabe ubeyibukela iTV ngiyakwazi ukuthi kayibukeli eyakhe le naye ubukela njengami zona lezi ezangaphansi. Naye kakwenze khona lokhu uWelsman Ncube kakwenze khona lokho. Asithathe okuhle kwamanye amazwe. Ungathi imperialism into enhle siya. Ungathi imperialism injustice le democracy. Ngezindlela uthi injustice le nekhosi democracy ngokwe Africa. Kangivumi lokho.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana mema.
Mile bafunde ukubana ukubusa kuyatshiyelwana. Kuyatshintshana. Ngithande kakhulu Bill Clinton. Abamuthi yena yi-elder statesman. Ebuya ezofundisa.